upresident uNelson Chamisa uthi yena hayi ngingaba nguminister mina owe-technology. Iministry yami ibihamba ngendlela enhle. Abantu engizasebenzisana labo engibaletha kuhulumeni ngabantu abakhaliphileyo abafundileyo, angilethi abantu njengoba bangamakhehla sebengokhulu. Kuhulumende kapresident Nelson Chamisa, nxa ungasebenza usebenze kuhle, ubhadale ama-tax akho, ubhadale impentsheni yakho, uzayithola. Ngoba sesisakhilizwe lethu sisebenzisa ukukhalipha le miqondo yensuku zanamhlanje, kasisebenzisa ukukhalipha le miqondo yayizolo ebulalayo njalo engelalwazi olweneleyo.
Indaba yokungethembeki lizayiphatha njani?
Ilizwe zilukandaba kalakhiwa ngamasotsha. Ilizwe zilukandaba lakhiwa ngabantu, izizalwane zelizwe lisebenzela ndawonye, kungekho ovunyela ukuntshontsha, kungekho lamandla okwedlula abanye, kungekho okuthiwa yena wenza umathanda njengesikubonayo kuleli lizwe ukuthi abantu bonke abaphumelelayo kuzanu ngabantu abacasangela ukuthi bayantshontsha. Okasukuwere babekuzanu, ochiyangwala namhlanje bakuzanu, kakwaziwa ukuthi izimali zabo zavelaphi, banotha kanjani. Kothi president mina ngingakusebenza lawo. Khangelani-ke ijahe elitsha elifana nalabo Mark Zuckerberg, elifana nalabo Strive Masiwa, elithi lona hayi mina ngiyazi ukuthi lakusasa lipheteni elingupresident Nelson Chamisa, bese lixabanisa-ke lina bantu beZimbabwe ukuthi-ke ongasi saphambili ngubani. Umuntu ofana lo-Mark Zuckerberg, umuntu ofana lo-Strive Masiwa, le mali akhethwa yikho cash, kume ngumuntu osebenza ogijimisana lamasotsha athela umbhobho nsuku zonke esithi hayi phela livote likwazi ukuthi i-operation restore ayikapheli. Kumbe ngupresident uNelson Chamisa othi livote lisazi ukuthi elakusasa lisemqondweni yethu, lisebantwaneni bethu, lisemajaheni lamantombazana aleli lizwe esizathula umsebenzi. Upresident mnangakho 6 months ake ngilutho uhlale thini utshaya amadili. Amadili elizwe abonakala ngemisebenzi, mingaki imisebenzi esiphume kupresident mnangakho 6 months.